Udaba lokwalo lwethulwe umthethwandaba ukuthi uMnumzana Zuma abotshwe i-warrant of arrest ngolwemzini seluvuse umsindo omkhulu kwele South Africa, kodwa iningi labeZimbabwe bathi kukhombisa ukuthi imthethwandaba yakwele South Africa izimele njalo isebenzisa umthetho njengoba unjalo ingesabi lokuthi ngubani owephule umthetho. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi ukusebenza kwabehluli labatshutshisi bezimele hathi ukwenza sengathi isebenze ebandla libusayo yinto abayilambele kakhulu eZimbabwe.
Imthethwandaba yaseSouth Africa iyasitshengisa njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi isebenza ngokuzimela, ayidonswa ngamakhala nguhulumende obusayo njengelizwe lakithi laseZimbabwe. ESouth Africa akekho umuntu ongaphezu komthetho. Lokho asikuboni ke kwalese Zimbabwe lapho iziphathamandla zephula umthetho, icala lakhona liphelele emoyeni.
Isiphathamandla sezapho uMnumzana Future Msebele uthi akafisi ukuphawula ngokuthi uZuma ulecala kumbe hatshi ngoba lolu daba lusasemthethwandaba, kodwa ke uthi ukuthatha uhlangothi kwemthethwandaba eseZimbabwe yinto esiphendule ilizwe laba yinhlekisa.
Okwenzakala kwelakithi kuyadanisa kakhulu ngoba kwelakithi asikaboni umthetho nje uzimela wodwa. Kuyakhanya kuvele kumhlophe ukuthi hayi abaphetheyo abakhokheli bethu baphezu komthetho. Akula mehluko phakathi kwababusayo, phakathi kwabaphethe amakhotha bojaji lomanje. Yonke into eyenziwayo iphuma le kuZANU-PF.
Ngeviki ephelileyo umthethwandaba kwele South Africa bekufuze uqale ukuthonisisa icala likaZuma elithinta imisebenzi yenkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wayenza. Kodwa ke uZuma akazange eze emthethwandaba, wathumela igqwetha lakhe uMnumzana Daniel Mantsha lencwadi ebika ukuthi akekho uye kwelatshwa emazweni. Ngemva kokubona le ncwadi okhokhela abatshutshisa igqwetha uBilly Downer wahle wacela umthethwandaba ukuthi wethule incwadi yokuthi uZuma abotshwe ngecala lokwehluleka ukuze umthethwandaba esithi lincwadi ayichazi lutho ngomkhuhlane kaZuma. Umahluli uDaya Pillay uvumelane labatshutshisa esithi incwadi ethunyelwe nguZuma ayicaci ukuthi ngeyani, kuningi okubhalwe kiyo ongazwisisa kiyo, ayilabufakazi bokuthi oyibhalileyo ngudokotela, ayibhalwanga usuku lokuthi uyibhale nini. Okunye obekubhaliwe kuphinde kwacitshwa, kodwa lowo dokotela akasayinanga ukutshengisa ukuthi nguye ocitshileyo.
A warrant of arrest.
Ngikhipha incwadi yokuthi uZuma abotshwe engafika la ehluleke ukupha izizathu ezibambekayo.
The date on which this matter will resume.
Lokho abeZimbabwe bathi sibonelo sokuthi imthethwandaba yakwele South Africa ayesabi ukusebenzisa umthetho loba ususithi umongameli loba owayengumongameli aye ejele. AbeZimbabwe laba bathi zinenge impawu zokuthi ezomthetho kwele South Africa zisebenza zingathathi inhlangothi. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa usemthethwandaba esiyaphikisa isinqumo somvikelo womphakathi u-public protector wamthola elomlando wenkohlakalo ekuqhutshweni kwezimali zomkhankaso wakhe wokuba umongameli webandla le-African National Congress. Ukomishini edingisisa ngezenkohlakalo kwele South Africa sekwethule ubufakazi obuningi obutshengisa ukuthi uhulumende, iziphathamandla zakhe kugoqela labaphathi ntambo, baphatheka kangakanani emsebenzini yenkohlakalo osekungenza ukuthi bagcine besejele. UZuma wetheswa amacala enkohlakalo agoqela kwemukela imali zesifumbathiso okwedlula amahlandla angamakhulu ayisikhombisa 783 payments axhumene lokuthengwa kwezikhali zempi okwenzeka ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lobanje umthethwandaba uphe uZuma kuze kube mhla ka-6 Mbimbitho ukuthi ethule ubufakazi obambekayo bokuthi ngeqiniso obegula kumbe engehluleka lokho abotshwe. Iningi labeZimbabwe lithi ukwethulwa kwalolu gwalo nje kuphela kukhombisa ukuthi umthetho usahlonitshwa kwele South Africa. Lokhu bathi bafisa ukubona kusenzeka eZimbabwe. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.